kutshengisa ukubana leyo company isebenza lohulumende ngenxa yokuthi kubotshwa ke lo odinga ke ijustice kuthiwa laba abayibo ke abaparticipateyo kuhlelo lokuthunjwa okwayenziwayo uTawanda Mutheiwa. Yikho ngalokho thina sima njalo sibiza ukubana uhulumende kufanele ukuthi ebophe abantu abathumba uTawanda Mutheiwa kulokuthi bebophe umuntu ofuna amabizo.
Inkampani le ithi ngeke ibekwe icala ngoba ekwenzayo ikuhayisa izimota zayo kuphela. Kayila mandla okutshela abantu ukuthi kumele bazisebenzise njani. Njalo ithi kusehlakalo sika Mutheiwa yayingakwazi ukuthi imota yayo yayizosetshenziswa ngalindlela.
Abanikazi beimpala uma bengabantu abasifuna ukuthi benza kuhle lezizukulwane zeZimbabwe labantwana beZimbabwe abayibo abahaya izimota zabo, kufanele ukuthi bebekwazi ukubana nxa kuyenzakale icala enjengalelo lokubana imota yenu isetshenziswe noma ukuyatshontsha imali emabhanga noma ukuyayenza into ezingekho emthethweni ezifana nokuthunjwa kwaTawanda Mutheiwa, kufanele ibekwazi ukubana ke kumaphepha nxa uhaya imota uyasayina ukubana hayi ngiyayisebenzisa ngendlela ezisemthethweni. Yikho umuntu echiya ikopi yesithupha, echiya ikopi ye-driver's license lalapho asebenza khona le mali alayo. Nxa kuyikuthi leyo company ifuna ukubana abantu becontinue beqhubeke phambili behaya izimota kibo, kufanele ukubana i-disclose ukubana imota yayiwa ngubani. Lokhu kusobala njengokuthi nxa imota isetshenziswe ukuyatshontsha ebhanga, kuyahanjwa kuyekhangela ukuthi hayi imota yini yiyo le eyapaka ebhanga yatshontsha imali. Fanana le ndaba kaTawanda Mutheiwa ngoba wahlukunyezwa njalo wancindezelwa amalungelo wakhe. So kufanele ukubana inkampani eyimpala ikhulume kuzizekelo zeZimbabwe noma phambi kwamapholisa laphambi kwadala ukubana umuntu owathatha imota kibo ngubani.